Akula muntu ongathemba izano TF ukuthi ngalesi sikhathi ngikhona ingalethi intuthuko ehlule iminyaka engu-40 edlulileyo. Ukuthi namhlanje abantu bangashiya indawo yabokhokho babo baphume bathi bona kule ntuthuko abazavuna kuyo abazazuza kulo ezasebenzela ilizwe. Asiyo ntuthuko leyo, ngiyabantu abalutshwane, yinto nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu abazazuza kuleyo abazavuna kuleyo nto okuthiwa yintuthuko. Ayikho intuthuko engavela kuzano TF ngalesi sikhathi, abakhohlwe ngakho ukhuluma into engekhoyo, bathathela abantu umhlaba, asoze abantu bazuze lutho, akusoze kube lentuthuko, kuzaba into ye-corruption njalo, abantu abalutshwane bazuze kuyo baphile kuyo laba abalutshwane, izakhamizi ezisuswayo nalabo abakhelene labo bazasala phakathi kohlupho, phakathi kosizi, bengelanendi, bengelantuthuko, bengelakuphila.
Ucharamba uthi iqiniso yikuthi ukukhitshwa kwabantu laba kuzaletha intuthuko emangalisayo kulumango.
Akula ntuthuko engenziwa ilahla abantu, ibulala abantu, ithathela abantu umhlaba. Akula ntuthuko nxa ngabe kusenziwa abantu babe landless. Ngokunjalo ungabona izinto zisenzeka ngalendlela, kubulawa abantu, kubulawa ulimi, kubulawa amasiko, kuchithwa abantu, kuchithwa ubuzwe babantu, kuchithwa intuthuko abantu akade bezenzela yona. Ungabona uhulumende sethatha umhlaba ebantwini abamnyama, naye nguhulumende wabantu abamnyama, kubonisa khona ukuthi seyicolonial government. Yingqondo engafanelanga ibe khona kuhulumende othi yena ubusa abantu ngomva kwenkululeko. Ngakho ke njalo kumele babekwazi ukuthi iZANU PF sezivuse kuze kube phakade naphakade. Yena lo ongena efakwa iZANU PF ngale ndlela izathi mhlazane iphuma, naye aphuma phele kulowo mhlabathi, ngokuba into eyenziwa iphikisana labantu abahlezi endaweni, ibulala abantu, ichitha abantu, kayihlali izaphela noma ikanjani.
Njengoba inkantolo isimise kancane loluhlelo, okungahanjwa kunkantolo eziphezulu kweminye imithethwandaba, singabona ithatha isinqumo esifanayo yini? Kumbe ngokuya kwesikhathi isizabona inkantolo ivuma ukuthi hayi mabasuswe laba bantu?
Umthethwandaba akakaze uhlonishwe kuleli lizwe njengalokhu umthetho lo lesisekelo sombuso iconstitution kungahlonishwa. Asikhangelelanga ukuthi noma yiphi umthethwandaba noma yiphi ongathatha isinqumo kuzavuka sekuyinto ehlonishwayo kuleli lizwe. Ungabona bekhwabithi ukuhamba lesinqumo somthethwandaba kuyabe kuyileso esihambisana lohulumende, esihambisana leZANU PF. Ngakho ke izinqumo noma iziphi ezithethweyo, abantu labo bazabe behlutshwa lanxa bevikelwe ngumthetho, bahlutshwa ngaphandle kokuthi kuze kufike esinqumeni sokuthi abantu basuse abantu ababusa kabi. Into ezalungisa leli lizwe ukuthi iZANU iphume iphele embusweni. Ayisalungiseki ukuthi namhlanje singangikhona ihlonipha umthetho, indlela yokuvikela abantu betshilonga layo yonke indawo yeZimbabwe ukuthi iZANU PF iphume embusweni. Yikho kuzalamulela abantu. Nxa isesekhona izinto zizaqhubeka zinje kungalandelwa umthetho, abantu bethwele nzima ngaphansi kwe-corruption lokubuswa kabi.